Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo. Ukuthi kakungasetshenziswa izinto zombuso ukupha i-advantage iZANU-PF, ukuthi kakungasetshenziswa ingatsha zikahulumende zibe zingatsha zeZANU-PF. Konke lokho ngokufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke lokho okukhulunywa nge-EU yilokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, kodwa kakwenzeki lakancane ngokuba bayesaba laba abasezihlalweni ukuthi uma bengenza lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe ukhetho lube ngolukhululekileyo, angeke baluwine ukhetho lwakhona. Ngakho-ke bazahlala belokhe besala ukuthi kube lenguquko ezenza ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo, kodwa labantu beZimbabwe bamele bale ukuvuma ukhetho olungakhululekanga, balwise ukuthi luze lukhululeke ukhetho njengalokhu i-constitution isitsho. I-EU icela nje ukuthi i-government yeZimbabwe ilandele i-constitution yeZimbabwe kuphela nje.
Abamabandla aphikisayo Ncube, ungathi bayahlokoma yini bayamfaka incindezi uhulumende ukuze aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho?
Yebo, kambe bangabe bekhuluma abanye laba lalabana abanye bezithulele, kodwa ukukhuluma kodwa soze kusebenze. Kufuna kukhulunywe, kusetshenzwa, akube khona umnyakazo phansi, akube le-strike, akube le-stairway, akube lalokhuyana lalokhuyana. Kubonakala ukuthi kasisuthisekanga, kasithabanga lakancane, ngokuba lokho okuqhubekayo kuzaqhubeka kuyefika ku-2023 irigwe futhi i-election ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathela amabanzi kulokukhuluma nje. Ukukhuluma lokho akusoze kulethe inguquko. IZANU kuthanda kunje, ikuthanda kukubi kunje, ngokuba lokho okunje kwenza kube lula ukuthi bawine ukhetho, kwenza kube lula ukuthi barigwe ukhetho. Ngakho-ke kumele kuthathwe amanyathela amanye amakhulu kakhulu ukuze kube lenguquko, angaphelele kukhulu meni, kodwa kube lezenzo eziza kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi baqhubeke nje be ignore lokho okukhunywa ngabantu, bekushaya indiva lokho okukhunywa ngabantu. Abantu bafuna inguquko, bafuna ukhetho olukhululekileyo, oluwina aluwine lungolukhululekileyo, hayi lungalendlela oluyiyo.